Soko izikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 lamuhla ngolwesihlanu mhlaka 29 kuMbimbitho 2019 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje. Iqula la kwele South Africa elincediswa yizinja ukudinga abacatshangelwa ukuthi bagqitshelwa inqwabanqwaba yezindlu lempahla ezadilikayo lithi selithole umkhondo wezidumbu ezilithumi lasithupha. Abenhlanganiso ye-National Consumer Rights Association basole amankampani encingo ngokwengeza imbadalo yokusebenzisa omakhalekhukhwini ikakhulu ukungena ebulenjeni be-intanethi. Ibandla le-MTC selikhethe umnumzana Colette Ndlovu ukuthi ancintise ekhethweni lokudinga ukhansila we-Country Park kobulawayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kulo msakazo. Iqula elivela kwele South Africa elincediswa yizinja ukudinga abantu abacatshangelwa ukuthi bagqitshelwa izindlu lempahla ezadilikayo enkangu eChimanimani lithi selithole umkhondo wezidumbu ezilithumi lasithupha kulindawo. Lokhu kulandela izulu lesiphepho Cyclone Idai eladala umonakalo omkhulu ezigabeni zeManicaland leMaswingo labulala abantu abafike phosa amakhulu amabili njalo abedlula amakhulu amathathu akwazakali ukuthi bangaphi. Umnumzana Justin Corbett okhokhela leli qula elisungule umsebenzi izolo ubikwa isithi lanxa amadwala lokunye kusenqabela ukuthi basebenze ngesiqubo abasifunayo balethemba lokuthi bazathola ezinye njalo indawo ezilezidumbu. Umeli weChimanimani East edalela eParliament umnumzana Joshua Sakho ubikwa isithi sokufanele uhulumende alethe imichina yokugebha lezi ndawo eziqanjiweyo ukuthi kucace ukuthi ngempela kungabe kulezidumbu. Ukusenjalo sixoxele unkosazana Dube weChisumba nje eChipinge osichazisela ngendlela ahlezi ngayo ngemva kokuhlaselwa yileli zulu.
Thina lapha singathi nje lapha elathini ukuna izulu leli izindlu zesiba manzi kuphela kodwa ukuthi zadilika azikadilikanga. Kona ziphela amanzi kathesi ona izulu leli elagcinayo leli. Zayenza ngani izulu seliyeba liningi phakathi kwenu. Kodwa ukuthi zadilisa azidilikanga. Lapho thwe elokuzeni ngale yikho kwayenzakala umbonakalo omningi omkhulu. Leyi ndawo kuthwe eGerera ngazo omunye ubaba esithi izindlu thiwa zahamba njengoba izulu lakhona labalileyo umoya omkhulu futhi indlu zadilisa sibili eziningi kodwa abanye balimala kodwa akulamuntu ophileyo.
Imigwaqo-ke la mabriji njalo abantwana bayahamba yini esikolo?
Abantwana bayahamba ukuhamba bayahamba kodwa thina sesikhala ukuthi lingaba lokho lisina ilata akusoze kume kuhle kodwa uNkulunkulu wasizwela lazwelama kodwa kathesi izindlu khona ziqalisa ukuma njengeyama iplaswa ngaphandle so yagebeka esimeni okokuthi lani ngiwaridi ukuthi so singabuye futhi elinye izulu kumbe kwakabuye isiphepho eyami layo ukuthi ngiyikhangele ukuthi iqinile ayicinanga njengoba iplaswe phakathi phandle ayiplaswanga abayisemende yabalithwane so ngiyabe ngidawuthi lami ukuthi ungene lami ngizadilekelwa lapha yona izi yakho leyiyi-one.
Emasimini kunjani njalo ukudlali lakho yini?
Asilako siyafa indlala siwa sibila sikulukhuluma amanga indlala ikhona ikhona and njengoba lapha izimu basala nokungamasimu okumunu amanye amasimu sibilathi selawo ukuthi uyabe kuphele okwakho ukukhulunywa ukuthi kuzwakale ukuthi amasimu athathwa kuya akusithathanga kuhle uyazwe akukhulunywa ngiyalitsheli ukuthi yikho ukuyabe kukhulunywa kodwa sichele kanzima.
Lo Nkosazana Dube sixoxelaye esetshisumba nje eChipinge. Inhlanganiso elwela amalungelo abathengi elizweni eNational Consumer Rights Association namhla isole amankampani encingo ngokwengeza imbadalo yokusebenzisa umakhalekhukhwini kakhulu ukungena ebulenjini be-internet. Amankampani la agoqela i-Econet leNet1 azise ngokukhwela kwembadalo yawo kuleviki. Kodwa isikhulumeli seNational Consumer Rights Association umnumzana efidlela Ncube uthi iqonge kakhulu limbadalo njalo amankampani la kumele ayehlise.
Ukukhwela kwembadalo yamafoni lokwasebulenjini esithi internet kuyinto embi kakhulu ngokuba kube kuvele kuphezulu sikhuluma kunje iZimbabwe yevele ihamba phambili emazweni aseAfrika ngokudula emuntwini osebenzisa i-internet kumbe ofonayo. Kodwa ke ukhumbula ukuthi ke ubunzima bakhona soze buphelele ebantwini ababili abathathu ngokuba impilo yanamhlanje vele sekuphilwa khona ebulenjini sekuphilwa khona efonini sekuphilwa ngalokho ukuthiwa phecelezi telecommunication. Kulapho sekusenziwa khona ibhizinisi, kulapho sufunda khona nxa ungumntana esikolo, kulapho sukhulumisana khona nezihlobo nabangane, ususenza yonke into ku-internet uyenze kumbe ngefoni ukhulumisana labantu owazana labo kumbe ngothengiselana nabo izinto ezithile. Ngakho ke ukukhwela kwembadalo yamafoni lokwasebulenjini internet kusho ukuthi amabhizinisi amancane azagalula ngaphansi kobunzima bona lobo ngokuba abevele zuza imali encane kakhulu. Asebenza ikakhulu esebenzisa ubulembu esebenzisa amafoni ukuzuza ama customer ukuzuza abathengayo kanti ke abantwana besikolo bazathwala nzima kabanzi labazali ngokuba imfundo yanamhlanje sisenziwa ngedata sisenziwa kuinternet sisenziwa ngefoni yonke into yenziwa khona lapha. Ngakho ke osekhweza imbadalo yamafoni akhweze imbadalo yobulembu uthi ukuthi segongoda abantu sebaqedisa khona lapha ngoba lapho kuphilwa khona ngempilo yanamhlanje.
Akhona yini amanyathelo elizawathatha?
Manenga amanyathelo esizathatha ukuvimbela ukukhwela kwentengo yobulembu lamafoni okubalelwa khona ukuqoqa izakhamizi kusuka ekhoneni leZimbabwe leliyana uze ufike kulele emakhaya lasedolobheni abantwana besikolo labantu abasebenzayo abahleziyo abangasebenziyo labamabhizinisi wonke umuntu kunye labangaphandle kwelizwe ukuthi silwe lalokhu kukhwela kwembadalo yamafoni foni lezebulenjini internet.
Lo mnumzana efidlela Ncube isikhulumeli senhlanganiso elwela amalungelo oluntu eNational Consumer Rights Association. Ibandla leMDC selikhethe umnumzana Colette Ndlovu ukuthi ancintise ukukhetho lokudinga ukansela weCountry Park wobulawayo oluza qhutshwa kusasa ngomgqibelo lolukhetho. Wabathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Izakhamuzi zeCountry Park sezilungele ukhetho lwakusasa lokudinga ukansela wabo. Kulabantu abalichumi lasitshiyagalombili abakhankasela ukuncintisa kulolukhetho. Lolukhetho lwenziwa ngemva kokuthiwa kwalesi sihlalo singelamuntu ngemva kokubhubha kwaye ungikansila umnumzana Hapson Nyasha Ncube ngomnyaka odluleyo. Indawo zokuvotela sezilungiswe inhlanganiso ebona ngezokhetho eZimbabwe Electoral Commission. Umgcini sihlalo weMDC unkosikazi Thabita Khumalo nguye oveze ukuba inkokheli yeMDC ihlale phansi yavumelana ukuthi uAlderman Colette Ndlovu nguye ozalimela ekhethweni lwakusasa.
Wathukene senjamisa bese lapha namhlanje eCountry Park sibamba lobaba Honorable Amos Chibaya onguye ongu national organizer webandla ukuthi size kwazisa uZulu waseCountry Park ukuthi candidate yethu tina njengebandla ngubaba uAdamini Kolodi.
UNdlovu wamukelele linyathelo ngenjabulo ethi sevele senqobile ukhetho lwakusasa ngoba izakhamuzi sezimamukele.
Kodwa ke hayi sengibhodile eCountry Park ngikhuluma labahlali beCountry Park. Wakanya being accepta bayacho ukuthi ayibuyela uzoqedisa umsebenzi wawushiyela endleleni. So bengikhangelela ukuthi njengoba ukhetho lukhona kusasa hayi ovele senqobile kudala yimi i-ZANU PF la iyazama siyabona sebezama ukuthenga amavoti bebanika abantu impuphu kodwa-ke ngubona izolo ntambama ngabo 7 kule gonyethe belibuyile linika abantu impuphu sithethi nabantu kabathathe impuphu kodwa inxa umuntu ezokunika i-5 kg after 38 years uza kunika futhi enye 5 kg ngemva kwe-38 years ngawina mna ama-primary so lwana waluza ubefanele ukuthi ayi-withdraw so kulabanye esibone ngani bamyenga kumbe ngabe sesebenza lezanu mpilo ngoba nxa sesala umthetho wephathi enguye wafila yedi after sikwazi ukuthi sesitho but-ke okusalayo ukuthi yena vele sowaxotshwa ephathini kasekho ephathini kasambali njengelunga lephathi.
Umnumzana Albert Ndebele umhlali weCountry Park uthi njengezakhamuzi bakhangelele ukuthi ozabe engenile ekubeni ngukhansila kumele agcwalise izithembiso azenze ekhankasa.
Sicela ukuthi ozangena whoever uyabe esevotele wangena sizacela ukuthi bengasebenzisi kakhulu abantu abahlala emastendini kuda masithi abantu abahlala emastendini kukhona indawo engakabi nemigwaqo engakabi lamanzi akula mabriji akula ndlela ezihambeka kuhle so bonke abafuna ukungena bangena ngakhona kokuthi sizabayenzela into zonke abazifunayo so bengasebenzisi abantu labana abangale so that bakwanise ukungena ehofisini kabame ngamazwi awabe bakhulumile after elections uyabe engenile egcwalisa into zake abe zikhulumile before elections.
Omunye wabasakhulayo unkosikazi Linda Nyathi uthi bakhangelele ukuncediswa ngemisebenzi lendawo zokuzilibazisa.
Isikhathi ama-youth amaningi anato utshwala kathesi abaye babhema imbanje sombone ngani bekasincedisa ngemisebenzi lendawo zenezinje zokuthi sibe sithole indawo zokuthi sibe sizilibazisa sidlala noma amabhora amagemzi njeathini amaningi.
Izakhamuzi zeCountry Park zithi noma kungaze kube ngubani ozanqoba bafisa ukuthi izikhalazo zabo zigcwaliswe izithembiso abazikhulumayo kathesi bazigcwalise. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Inhlanganiso ye-Operation Florian yakwelebhilitani lamhlanje inikeze ikhansili yedolobho lakobulawayo isipho sezimota ezimbili ezokucitsha umlilo leyodwa yokuthwala izigulane lempahla ezithile ezokusebenzisa. Abazayabelana lamanye amakhansili aselizweni u-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ekhonale kobulawayo.
Ungabizwa ozwayo namhlanje edolobheni lakobulawayo eFamona Fire and Ambulance Station lapho inhlanganiso ye-Operation Florian iphe izipho kanye lezithupha kubaqeqeshi bokucima umlilo ngemva kokuthola imfundiso ephezulu ngezokuvikela idolobho engozini. U-acting town clerk usikhangele Joe uchaza usizo abaluthole ngaphansi kwenhlanganiso yeBhilitani i-Operation Florian Fire and Rescue Services Humanitarian Charity.
Sibe sile uhlelo loku phethwa kwe-first aid training yethu sile Operation Florian. Maybe abalaleli baye bekwazi ukuthi this is kuhlala kusenzakala iminyaka yonke in the last since 2011. Lo nyaka izinto zethu eziningi kazenelisanga ukufika zilokho zimelela ukuthi sizuze foreign currency sizisuse England. Kodwa ke u-Operation Florian ebuyenelisile ukubuya le moto eyodwa i-container ebigcwele izinto eziningi ebesizidinga ezifana le equipment yoku-attend ama-accident, yoku-attend imililo, ama helmet lokunye kunjalo ikakhulu njalo kunye ukuqatha kuleyo lonyaka bekunga ma spare parts ezimota lezi abahlala bezilethe
wengeze ethi lamanye ama council azathola izipho kulokhu abakuphathelwe Operation Florian loba nje bengasabizanga amanye ama council ezweni ukuthi labo bazofunda ngoba bekungela thuba lemali eyenelayo
namhla ke esibe labo abazathola labo kulutshwane ukuphuma kwenalo imoto ebuyileyo ngama council eKwekwe Gweru Zwishabane Maswingo Gwanda Plumtree Victoria Falls Wange so bazathola labo kokunye lonyaka sisababizanga ku training ngoba bese sibone ngathi siza kwehluleka ukuletha abantu bemzini
umeya wedolobho lakobulawayo umnumzana Solomon Mguni ubonye uhlelo lweOperation Florian ethi basadinga imali yokuletha ezinye impahla ezisele eBilitani efika inkulungwane ezingamakhulu amane amadola
emelika hlelo lwe Operation Florian esalibonga kakhulu kodwa impahla umbe adumele siqhijelwe namhlanje ngeke afikele izweni lokhu ise UK kona le siswele imali yangaphandle kwelizwe singathi foreign currency yokuthi silethe lapha impahla le kodwa silethemba lokuthi kusaphela umnyaka sasesikwanisile ukuthi leyo mali emadola amelika afunakalayo ukuthi silethe eZimbabwe impahla leyo siselele siyilethe
umqondisi wohlelo lweOperation Florian umnumzana Shepherd Ndlovu uchaza izipho abaziphe ikhansili
lo nyaka sifikisa train abantu befabricate kuzothi bekwazi ukuthi becitshe umlilo sibaphathele izimoto zokucitsha umlilo ezimbili le ambulance eyi-1
umanjinela obona ukucitshwa komlilo acting chief fire officer ebulawayo city council fire and ambulance service umnumzana Edward Mpofu uthi uhlelo lolu selubathuthukise kakhulu ngoba ngesikhathi bengakafiki babengasela michina yokucisha umlilo lezimota sezifile
yeah Operation Florence sincede kakhulu ngensizathu sokuthi ngesikhathi bengakafiki lapha singakabi lobudlelwano labo kwase kungasela equipment lezimota zasezindala sezifile eziningi zakhona njalo basidingela lama uniform protective clothing kwenza ukuthi lati si provide i service kobulawayo i service engcono
ubudlelwano be Operation Florian uqale ngo-2011 njalo lonyaka ikhansili yedolobho lakobulawayo ihlawule phose ikhulu lenkulungwane yamadola emelika ekutholeni impahla yokuzofundisa abacisha umlilo lokubafundisa abafundi abayisithupha nababalisi babo abasuka e-University of Central Langsha eBilitani labo bebekhona kulolu hlelo oluthethe iviki njalo bancedisile ngemali ukuze uhlelo lwalonyaka luphumelele. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Life Talk namhlanje siqhubekela phambili sikhangela imizamo yenziwayo ukunceda abawelwe ingozi yezulu lesiphepho cyclone Idai eManicaland. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze selithinte ecingweni lingene kuhlelo. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Olwela amalungelo oluntu engowesifazana uSusana Kaputova oleminyaka engamachumi amane lanhlanu ukhangelelwe ukunqoba kukhetho lokudinga umongameli kwele Slovakia olwenziwa kusasa. Isikodlo sikamongameli weMelika eseWhite House sibika ukuthi inkulumo zalo lele China eziphathelane lokuthengiselana ziqhubeka kuhle. Inhlanganiso ezimela uZulu kunhlangothi ezehlukeneyo zempilo zithi kuqakathekile ukuthi kube lokusebenzelana okuhle phakathi kwabo lohulumende ngenhloso yokuthuthukisa impilo yabantu bonke elizweni kungakhathalekile ukuthi ngabe bandla liphi. Intathe zindaba ithoma kuPeter Ntambe usethulela lolu daba.
Lokhu kulandela ukwethusela okuhlala kusenziwa nguhulumende ukuthi angathathela imvumo yokusebenza inhlanganiso ezizimeleyo ngoba enakanela ukuthi zijonge ukumgenqula embusweni. Umqondisi wenhlanganiso ezimeleyo e-Africa Book Development Organization, umnumzana Albert Mazula, othi ubudlelwano obunje phakathi kwamacelo omabili buyadanisa.
Ungakhangela i-development eningi eseZimbabwe yenziwa ngama-NGO. Ngoba ama NGOs silama group ehlukeneyo, silama humanitarian NGOs abenza ama projects amahle kumangalisayo, bakhe isikolo, bagebha amadamu, bayancedisa even ku agriculture eyiyo eyenziwa nguhulumende, besupporta inhlelo eziningi kakhulu ezithuthukisa ilizwe ikakhulu emaphandleni lalapha edolobheni.
Umnumzana Mazula uqhubeke ethi sokudingakala ukuthi umumo wokungethembani phakathi kukahulumende lalezinhlanganiso ulungisiswe.
Abaku human rights laku democracy labo ke balwela ukuthi uhulumende enze izinto ezihambelana le constitution ezenza ukuthi umphakathi asuthiseke ngokwenza kwahulumende. Okuyabe kufuneka ukuthi uhulumende akakhulume axoxisane lalawo ma NGO abona aku humanitarian labalwela idemocracy babone ukuthi bangabambana njani.
Umnumzana Pembera Izambezi wenhlanganiso ezimeleyo eFamily AIDS Caring Trust uthi noma behlangana lalolu dubo lomumo nje injongo yabo ikuphathisa uzulu.
Lokhena sihlangana lakho emsebenzini yethu, imsebenzi eminingi esiyenzayo, kodwa esikuboneyo thina ukuthi lezi izinto zempangaze kaningi kakhona. Manxa sikhuluma ngombangazwe sibona engathi abantu babona abanye bethu engani ngabantu abafuna ezempangazwe. Yebo, kulabanye maybe abathanda ezempangazwe, kodwa iningi lethu njengama NGO sikhuluma ngento eziphathisa uzulu. Kathe sivele sikhuluma nje antshakwazi ukuthi cyclone yena la idayi, ama NGO amaningi aphuma ephandle adinga imali. Akhona vele khona leshimani mani la khona leshipinki enceda esebenza phambi lo hulumende.
Ingcitshi esikhulume nazo zithi uhulumende uyakubona ukuqatheka kwenhlanganiso ezinje, kodwa usuka ethuswe ngezinye eziyabe zilwela amalungelo kwaZulu ngoba zigcina zisenza ngani zisebenzelana lamabandla aphikisayo, kodwa zona zimela nje iqiniso lokuvikela abantu. Kusikhatshana esanda kwedlula, umongameli Emmerson Mnangagwa ubambe umhlangano lenhlanganiso ezizimeleyo behlaziya ngodaba olufanayo. Kulandela umonakalo weZulu lesiphepho se-cyclone Idai, inhlanganiso ezizimeleyo yizo ezisukumele phezulu ziphatheka ngendlela ezehlukileyo ukubuthanisa uncedo lokuphathisana loZulu kulezo ndawo okugoqela amabandla okholo, abezempilakahle, inhlanganiso ezokwelapha lezakhela abantu izindlu. Uhulumende uhlale esola inhlanganiso ezizimeleyo ezikhuza ukuba zingangeneli kwezombusazwe njalo zingasetshenziswa ngabezombusazwe langamanye amazwe ukuba ziphazamise umumo eZimbabwe. Ethi angaqhubeka kanje angabathathela lezithupha zokusebenza ephinde ewavale kulandela udlakela oluqhamuke ekuqaleni kwalonyaka phezu kokuqonga kwentengo yamafutha ezimota. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMaPeter Ntambe.
Woza Friday namuhla sihamba lobheka inkosi Ngwenya uphethe idlalade lakhe elitsha elilesihloko esithi ubambo lwami. Mntungameli Nkomo uyalandisa.
Inkosi Ngwenya insizwa edabuka enkabazwe esabela ikwele South Africa. Leli lidlalade lakhe elakuqala njalo lilengoma ezilichumi. Nangu elonda imvelaphi yakhe ngokuzalwa kanye lasemculweni.
Ngizalwa eLwagwelo eMangwandi. Kwezomculo njengawo wonke umntwana ngiqalele ekhaya esikolweni nasesontweni. Sizobonana la vaga de vacía un omtaba en la esipo
umculo wakho lo ongwenya singathi ngumhlobo bani
kule ngoma lezi bengizama ukreate something like a beat yami ngibe yimi ngedwa nje bengifuna ukwengena kakhulu ku singdebele so ngiye ngafuthi ngamixanyana kona afropopunyana ne track ye one nje gospel so kahle kahle yi mix kodwa ngifuna ukugxila kakhulu kuleyo beat le engizama ukuyicreate enjanyana
ingoma ezikuleli dlalade zigoqela ethi ukuthanda umuntu isithembiso kanye lale ethi
ngenzinqa
Tholakala ngapi idlalade lakho ngwenya?
Ngisasejoveko kwamanje ngalithola kusazini Zwanda. Inumber zakhe ngezithi +27781431409. Oro ulithole la kimi kubheki inumber zami zithi 078-941-0999.
Ai iskati sisavumi jahalezansi ungabatshela wapha amazwi abalaleli
kubalaleli bakithi siyacela please sisupporteni abaculi bakithi sixhasaneni sithandazeni futhi uNkulunkulu uyasithanda sonke
uphuma ke enkundleni ubheka inkosi ngwenya ngale ethi insumansumane
lendaba na Ya me sabe yini na lo muntu Uya sabe sayini na lo muntu Akulunganga kwenzayo Akulunganga kwenzayo Insumansumane lendaba Insumansumane lendaba na Liyamesaba yini na lo muntu Uyasabisa yini na lo muntu Akulunganga kwenzayo Akulunganga Sabesithi wena bathethe kazi labantu wena ithinga besabesithi wena bahlume sabantu wena abesabesithi wena ungumbulali wena akulungango akwenzayo
lo kabheka inkosi ngwenya isithi insumansumane indaba kudlalade lakhe elitsha elesihloko esithi ubambo lwami sigqibela uhlelo lwethu lalamhlanje kodwa ke sikhangele ebezikhokhela iqula la kwele South Africa elincediswa izinja ukuthi ngabacatshangelwa ukuthi bagqitshelwa izindlu lempahla ezadilekayo lithi selithole umkhondo wezidumbu ezilichumi lasithupha Siluqeba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa yenau muririmi rweshona.
Lilan.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.